kuyethusa kakhulu okwenzakala kobulawayo fokankomo ama-cases lawa ayesabisa kutshengisa ukuthi umkhuhlane lo usuqanise kakhulu abantu abasebewubambile okulusiza ukuthi sokulabantu-ke abalawo khonapha ekhaya abathole lapho abangazi khona kuyazwisiseka nxa kungabantu abavela kwamanye amazwe anjengabo-South Africa avelise lena eliqansileyo lemikhuhlane into esabisayo kakhulu-ke imbangela kuyukuthi-ke okunye futhi okumqokayo ukuthi isikhathi somqando-ke bayatsho-ke abazingcwethu ukuthi umkhuhlane lo umemetheka kakhulu nxa kugodola siyazi-ke kobulawayo amalanga amabili amathathu ayedluleyo umkhathi ujikisile kuyagodola kakhulu kutsho ukuthi-ke sikhangele ukuthi iviki siyaphela maloje-ke siyaphela nala ambalwa kade la semqandweni kuzaba lobunzima kakhulu kuzamemetheka umkhuhlane lo abantwana kwazaba lawo.
Ungathi abantu bayazilandela yini iziqondiso zokuzivikela kulo mkhuhlane?
Abantu bangasebelibala ukuthi umkhuhlane lo ukhona. Uyabona nje abantu bezihambela bengagqokanga izivala mlomo zinezi sithi ngama mask ngesikhiwa umuntu uyidonsela emlonyeni makhaleni nxa sethe wabona nxa kungathi kuthutsha imoto yabapholisa kumbe nxa esethe wabona amapholisa ezihambela nje esitaladeni umuntu sedonsa ke imask sevala even nxa kusendaweni ezilabantu abaningi njengasezitolo lapha ufolela khona ukudla lonto ezithize kumbe emafutheni abantu babezimele nje ubona sedonsa ke imask liyala nxa sethe wabona kumbe ipholisa lingani liyadlula khona lapho kutho ukuthi-ke abantu bagqoke kila ukuthi bagqokele amapholisa bagqokele ukuthi bavikele umkhuhlane lo abantu ngani sebelibala ngani sebekhohliwe sibili okuyingozi kakhulu-ke ngiyakhuthaza-ke mina uzulu ukuthi kalimuke singangena ebunzimeni kakhulu kwinyanga zenezi ezimbalwa ezilandelayo ezaziwa ukuthi ziyaqanda kobulawayo ujuni ujulayi maybe no-august kusiya ekuqaleni kukaseptemba sizabona kuzoba lobunzima kakhulu nxa abantu sebelibele ukuthi lo mkhuhlane ulubhubhane emhlaba wonke jikelele lathi ungas bhubhisa usiqede nxa singananzelelanga kuyadinga ukuthi sikhumbuzane ukuthi hhayi-ke asikaphephi besiphepha nje ngoba umumo ubengani kawuvumeli ukuthi umkhuhlane umemetheke kakhulu nxa sesingena esikhathi somqando kunje kungaba yingozi kakhulukazi siyakhuthaza-ke abantu ukuthi kabalimuke bazivikele.